amanye amalunga ebandla leMDCT athi kawasuthise ngendlela ibandla labo elehluleka ukuqhuba ngayo uhlelo lwamaprimaries esithi lokho kungaqhubekela phambili ibandla labo linganqotshwa kukhetho oluzayo. Umnumzana Sifiso Ncube omunye walabo esikhulume laye eseMorgan Tsvangirai House eHarare lapho abemelele khona impumela yokhetho lwamaprimaries endaweni ezinjengeHatfield, Glenview North le-Epworth uthi aluqhushwanga ngemfanelo ukhetho lolu.
Mina ngibona angani kasiyo ndlela okumele ukhetho luqhutshwe ngayo. Abazosimela sikhipha eminye imithetho yethu kambe ushoni ngamalungiselelo ethu. Mhlawumbe umongameli Chamisa sokumele angenele naye ekhanya esenza something ngalokhu ngoba sokuphose kufanana ngalokhu okwakusenzakala kuZANU-PF. Umehluko awusekho phakathi kweZANU-PF le-MTC.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Leon Sithole yena oyingcweti kwezombusazwe.
Akulandlela engenza ibandla liphikisayo lenqobe nxa lisehluleka ukuthi khona likhethi abantu abazalimela. Nxa sikukhangelisisa lokhu okwenzakalayo kungenza iZANU-PF akumbe kuzenza iZANU-PF izijabuzele ngoba phela amalunga abo amaningi ayabe engathabanga.
Ilunga lebandla leli umnumzana Peter Manala uthi kuyadanisa okwenziwe libandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Omunye wakhe uNyasha Madziba uthi kuyenzakala ukuthi abanye abalandeli bebandla leli bangagcina bevotela amanye amabandla kumbe abantu abazimele bodwa kukhethe oluzayo.
Ngokubona kwami sesingaba lokungazwisisani kundlelo yokukhetha abameli bephalamende ngoba abantu sebengatshaya ibhora msango okusho ukuthi bangavothela labo abazimele bodwa.
Kusenjalo amalunga ebandla leli eMagwegwe koBulawayo athi afuna kwenziwe ukhetho lwamaprimaries ngemfanelo. Umnumzana Mzingaye Ncube umsekeli kanobhala eMagwegwe uthi ukhetho lolu kaluqhutshwe kahle akwaziwa okuzakwenzakala kunsukwana ezilandelayo ngokhetho lwamaprimaries ebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Imele isithu 7 ngiseHarare, New Gibson Pep.